ngayinkhuluma ngathi ekuseni kufika amapolice endlini yami bembuza ukuthi ekuthiwa yi-profile kuwena ku-position bani abantu osebenza nabo ngobani ku-MDC then lana amapolisa anzaye nginjani ngikhulume lawo kuhle ngoba ndabatshela ukuthi no vele asisebenzi sonke ngayithi ngikhuluma labanye abebanda senze ukuthi no vele ilizwe lonke amapolisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-MDC so mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla
abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo
ngabe-PC bathi bayenza i-profiling ukuthi bayathatha i-information yabantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba nawe yakwazi dadeukuthi ukuthi nxa ipholisa likhuluma ngaza kulithembe ngoba phela bayabezama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo so lawo umele unjani uhlakani fungabeinto abanjani ababeyakho
izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe
layi anzange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare laba abaphezu kwami i-MDC besithi hhayi linganiki amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubaba uMakhumini umbiko wokuthi amalungu e-MDC kamelanga anike amapholisa i-information banikeze amapholisa anything emayelana ngephathi and ngingananzelela ngojanuwari bahlasele ibandla bebopha abantu be-MDC lami ngabotshwa ngidlale imonth one month egami ngojanuwari izizathu zamanga kuphela ngiyabona so ngikhuluma vele ngile confidence ukuthi hhayi lokhu abakulungiselela vele ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi babopha abantu
kulo kutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi
yabona into eyenza amapholisa la especially laba abasebenza nsitha balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zen ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi kuthiwa kule strike kulandlandlani abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela but nxa kusenzakala ukuthi kulombiko ovela ku-MDC kuyakhanya ngoba iy'nkokheli zangikhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi siza kuba le-strike kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-MDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba le-strike into le into vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo so mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengabe bengamalunga ani e-security nale kahulumente ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezi zizathu ezigcinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-MDC.